denke gegelela ngifuna ukuhlala nawe sise sakhumuzi wethu abanaka abantu abalongona angeke ngigegelela ngifuna ukuhlala nawe sise sakhumuzi wethu abanaka abantu abalongona umona impilo yasemhlabeni umona impilo yasemhlabeni angeke bawenzele lutho angeke bawenzele lutho angeke bawenzele lutho angeke bawenzele lutho umuntu isilwane sasemhlabeni umuntu isilwane sasemhlabeni angeke bawenzele lutho angeke bawenzele lutho
sithandwa sami cela ungangishiye sesiphila nawe empilweni yami sithandwa sami cela ungangishiye sesiphila nawe empilweni yami sobopha ifindo lasofa silahlane cela ungabanaki la sithanda wena mina la ngifuna ukuhlala nawe ma ngifuna basibuke uthando uma silukhula
angeke ngigegelela ngifuna ukuhlala nawe sise sakhumuzi wethu abanaka abantu abalongona angeke ngigegelela ngifuna ukuhlala nawe sise sakhumuzi wethu abanaka abantu abalongona umona impilo yasemhlabeni umona impilo yasemhlabeni angeke bawenzele lutho angeke bawenzele lutho angeke bawenzele lutho angeke bawenzele lutho umuntu isilwane sasemhlabeni umuntu isilwane sasemhlabeni.